ekhuluma embuthanweni wokuphawula isikolo seMurongwe Primary School eDande esigabeni seMashonaland Central izolo uMgabe uthe uZulu engabolandela okuphuma emaphephandabeni ngoba okunye kwakhona kungasiqiniso. Wengezelela isithi ibandla lakhe limanyene akula kudonsela namandla njengalokho okukhulunywa ngabonozindaba. Kunjalo nje ingcwethi kwezokulondolozwa kwenotho yelizwe zikhuthaza uZulu ukuba amanyane ekudingeni indlela ezingasetshenziswa ukuqeda udubo lokungathembeki kwenkokheli i-corruption ngesilungu ephezulu elizweni njengoba kungekho sekuthe kwenziwa ngamapholisa ababona ngezokuthoniswa kwamacala kanye labenhlanganiso ye-Anti-Corruption Commission. Imibono le ivezwe emhlanganweni wokubonisana phezu kokwanda kwezehlakalo zokuchaphazwa kwemali mahlayana lokungathembeki kwenkokheli elizweni kakhulukazi ezikuhulumende. Lumhlangano wenzelwe eMikkelsen Hotel ngokuqoqwa kwabe-Transparency International Zimbabwe phansi kwesihloko ebesikhangela udaba lokuchaphazwa kwemali yeZimDef esithi Reflections from the ZimDef Alleged Scandal, Is it Tribal, Factional or Structural? Lokhu kuza ngemva kobufakazi bokuchaphazwa kwemali yezifundi ngumphathintambo wemfundo yaphezulu uProfessor Jonathan Moyo okuvumayo lokho lanxa yekubeka ngendlela yokuba kungamelanga ajeziswe njengoba wayisebenzisa kunhlelo zebandla lentuthuko yesigaba secholocho. Kukhethwe udaba lukaMoyo olusegudwini lezinsuku agiya ngalo ethi yebo wayithatha leyo mali ngenhloso yokuthuthukisa isigaba secholocho, wathengela inkokheli yomdabu amabhayisikili kanye lokusekela ezinye zenhlelo ebandleni lezanu-PF. Kodwa umqondisi enhlanganisweni ekhuthaza ukuphila kungela kungethembeki i-Transparency International Zimbabwe TIZ unkosazana Mary Jane Ncube wathi uZulu kumele atshengise ukuchunuka kwakhe ngomoyo lapho evuma umlando wakhe ngendlela igcwele ukuqholoza. UmaNcube uthi kungalesi sizathoke kumele uZulu avungame ngalizwi linye alwisane lakho lokhu kungathembeki.
Okumanyana kuqakathekile ngoba imali ezintshontshwayo ezidliwayo ngezikaZulu wonke. Nxa kuthiwa emthethweni abantu ngama taxpayer kutsho ukuthi yibo abafaka imali le yokuyathwa yi-public fund. Public fund leyo isiphiwa amanye amabizo kuthiwe kumbe yi-AIDS levy kumbe kuthiwe yi-ZimDef fund. Fanele sikubone kuyimali yomuntu wonke, akulandaba ukuthi kumbe uhleze Chipinge kumbe uhleze Nyamendlovu kumbe uhleze Lupane. Wonke umuntu oseZimbabwe uyayisebenzela leyo mali.
UmaNcube uthi sesifikile isikhathi sokuba aguquke kungqondo yakhe uZulu kundlela aphatheka ngayo kumikhankaso phezu kokulondolozwa kwenotho lobukhokheli uqobo ehlukane lomkhuba wokusala ngaphandle esithi lokho okwenzakalayo kungokwabo zibani hatshi yena ngoba kungamthinti.
Akula lapho kubhalwe khona ukuthi abantu izinto zibaguqukela sebethole umuntu ozabakhokhela. Kwamanye amazwe sasibona kuqala ebantwini, kungaqala ebantwini uzabona izinto sezitshintsha. Ngangithi singathatha i-example yokuthi ukuphiwa imvumo yokuvota kwabomama. Siyakwazi ukuthi emazweni wonke lapho kwaqalisela khona akuzange kuqaliswe ngababusi ukuthi abantu besifazana sesezalinika imvumo yokuthi lani livote. Kwaqalisela kubomama abangalalane, abangafundanga, abafundileyo, bonke babambana ukuthi lathi sifuna ukuthi siphiwe amalungelo njengamadoda ukuthi sivote.
Ingcwethi lezi okubalisa ezibona ngezokuhlala kahle kukaZulu, amagqwetha, abezomnotho kanye bona abe-TIZ bavumelana ukuba kungumlandu wawonke umuntu ukwazi ukuba isetshenziswa kanjani imali yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.